Iningi labasakhulayo emaphandleni lithola libhoda ngezitolo ngembangela yokuswelakala kwemisebenzi okudala ukuthi abanye bahugwe izidakamizwa. Omunye wabasakhulayo laba uZenzo Dube ohlale eFumukwe uthi kumele uhulumende asungule inhlelo ezizabangela ukuthi benelise ukuziphilisa lanxa bengasebenzi.
Ngabe i-government ingasinceda kakhulu ngokusinika uhlelo olungaba njengolokufuya inkukhu, lembuzi, lenkomo. Ngoba nanzela esikhathini esiningi silesikana lobugebengu obukhulu okusela kwemali langemisebenzi. Kakhulu kithi lapho
umthule sithabanga osuke estezi yena uthi intanga yakhe iqine ephatheka kubugebengu ngenxa yobunzima bempilo kulezi nsuku. Ngokunjalo uthi uhulumende kumele athathe amanyathelo okulwisana lokuswelakala kwemisebenzi emakhaya.
Uhulumende sifisa ukubana asivulele amathuba emisebenzi, kube lama-projects angenziwa anjengokwakha kwamadamu, kuqhatshwe abantu abantsha, intsha ithole imisebenzi iqhatshwe. Njalo sinanzelele ukubana intsha ingathola imisebenzi yokwenza lamacala azadida, ngoba sinanzelele ukuthi abantu abatsha yibo abagcweleyo ezinkambeni ababotshiwe ngenxa yokuswelakala komsebenzi, basuka belingeke bayenze izinto ezinye.
Iningi ezansi emaNdebeleni lithi inhlelo zikahulumende kazifinyelele kulumango laloba behlezi bebhalisile ukuphatheka kulezo nhlelo. Izakhamuzi seFumuku uMnumzana Themenkosi Dube uthi baludinga usizo kuhulumende ukuze benelise ukuziphilisa.
Mina isigaba esibone engibona endaweni sowat 18 ngibona ukuthi benika inkomo mahara 15 10 st banazo izibayenza, kodwa lapha kithi zothi benzophahla kazibuyi.
Abatha abayisilinganiso esilithumi ekhulwini kuleli yibo kuphela abasebenzayo. Ukhansila weFumuko uMnumzana Ephraim Ngati uthi abatsha bagcina bechapha ngcele besiya emazweni angomakhelwane abalisa eSouth Africa leBotswana kuyadinga impilo engcono.
Kuqakathekile ukuthi abantu angababela amaphrojekthi kungabancedisa futhi ukuthi bangayica amabhoda besayelala ngoba bazabe belokhu okwenza.
Isikhulumeli sabatsha kubandla leMDC ezansi emaNdebeleni uNkosazana Senzeni Maphosa uthi intsha emaphandleni isemlameni ngaleli langa njalo iyabandlululwa kwinhlelo zikahulumende eziningi.
Sidinga njalo ukuphakanyiswa ngamaprojekthi ahlukeneyo angenza sibe lesikufakayo lathi kwezomnotho, ngokuba sesilawo amabhizinisi ahambelana lezomumo emaphandleni.
Iningi lithi uhulumende wezanu-PF nguye odale ubunzima obuselizweni ngokwehluleka ukuvuselela umnotho nokwehluleka ukuqeda inkohlakalo. Kodwa uhulumende yena uzivikela ngokuthi izijeziso ezetheswa iziphathamandla zakhe lamankampani alobudlelwano leZANU-PF namazwe afana neMelika yizo ezibhidliza umnotho. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.